Kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 6 enhlolanja kande. Endabeni zethu namhlanje, ukwehla kwenani labaphumeleleyo emhlolisweni wezifundo zika grade 7 owanyakenye kusolwa ngabaningi.
Kumele kavume ukuthi kuyamehlula yikhona uphoqelela abantwana ukuthi bayefunda isimo sije hayi akusebenzi.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni liya lisehla, kungaba kubangelwa kuyini?
Well, izizathu zakhona zingaba ningi. Okokuqala, siyananzela ubana siku-lockdown. Kungenzeka ukuthi nali-lockdown esikhuluma ngayo iyo phose layo encedisayo.
Izulu elinayo ezigabeni zelizwe jikelele selithiye umonakalo omkhulu, abantu bethathwa ngamanzi, amabholoho ekhukhulwa lasemasimini zokudodile.
Nje okunye sikubonayo ukutshawa kwamadonki imbane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izihlangothi ezehlukeneyo zelizwe batshengise ukukhathazeka ngempumela yomhloliso ka-Grade 7 wanyakenye osanda kwethulwa, otshengisa abantwana bezinye izikolo beswela lokukodwa emhlolisweni. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethula umbiko wakhe phezu kwempumela yomhloliso wezifundi zika-Grade 7 zanyakenye, umgcini sihlalo we-board ebona ngezokuqhutshwa kwemihloliso kumfundo ye-primary le-secondary eyeZimsec, uProfessor Edimwe nje utshele umhlangano lentatheli zindaba owenziwe ngendlela yakulezi nsuku ezebulenjini ukuba isilinganiso sabaphumelele kulo mhloliso sifika phose amachumi amane ekhulwini, 37.11%. Lokhu kusitsho ukuba sehlile kancinyane nxa kuqathaniswa lomnyaka 2019 lapho esasifika phose isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini, 46.9%. Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union, RTUS, uMnumzana Nation Mzitirwa, uthi kabamangaliswa yilokho kwehla kwenani labaphumelele kulo mhloliso ka-Grade 7 wanyakenye.
Ngoba abantwana abafundanga, abaqedanga ama-syllabus, ngoba izikolo zavalwa ngo-March, then zavulwa ngo-September because of lockdown, and izikolo zathi zivulwa kade kungela ababalisi ezikolweni, be-incapacitated, bekhala ngendaba yeholo, and singakhangela izikolo zasemaphandleni, yizo zilabantwana abafeli kakhulu, ngoba abatholanga i-opportunity yokuthi bayenze i-online learning ngesikhathi se-lockdown, ngoba kade bengela ama-smartphones, bengela ama-laptops, bengela imali yokuthenga idata, and lapho abahlala khona akula network abanye bangkhona.
Abakhulumisane lalomsakazo babalisa uMnumzana Efi Dlela Ncube obona ngezokukhankasela lezokupha amacebo enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association, NACORA, engumzali laye.
Kodwa vele sesakubona umnyaka lomnyaka abantwana bephuma la zero, ukakhulu emathibelendi izikole eziningi zizuza zero umnyaka lomnyaka ku-Grade 7, umnyaka lomnyaka ku-O-level, ku-A-level kunjalo. Into leyo idinga ukuthi ithathelwe amanyathelo amakhulu, ilungiswe masinyane ngokuba kuyonakala. Isizwe siyasala emuva, abantu bayasala emuva ngobuningi, abantwana abaningi bayasala emuva.
Esinye isakhamuzi sasethafara edolobheni leHarare, uMnumzana Ian Masiye, uthi kayimangalisi leyo mpumela yomhloliso wa-Grade 7.
Uhulumende wayemele ukuthi ngawema waba le-patience ukuthi into ziqale zilunge, abantwana bafunde sibili, ukwenzela ukuthi nxa ama-results ephuma sibe kwazi ukuthi hayi for sure bafundile. Kodwa lokho kwathesa hayi kuyadanisa sibili, kambe izikolo abantwana baphume labo 0%, hayi thina kuyasidanisa kakhulu. Way forward ke lapha sekumele abantwana baqhubeke baye phambili, kanti bengathini asiyo fault yabo ukuthi bafailile, bazamile lapha abakwanise khona.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions Komaliso uphe umbono wakhe phezu kwale mpumela.
Kukhanya njalo izikolo ezisemadolobheni kumbe ezilabanikazi abangasohulumende yizo eziphumelele kakhulu ziqwebha ama-100%. Ngibona futhi inkulungwane ezine 4,000 yizo ezingaphansi kwe-40%, ezingamakhulu amabili phose abantwana kabazuzanga lutho ama-0%.
Ungwenya ukhala ngomkhuhlane we-COVID-19 athi yiwo ophazamise uhlangothi lwezemfundo kakhulu, ekhuthaza uhulumende ukuba aphange atholise uzulu ijekiseni yokuvimba ukubamba igciwane le-coronavirus.
Hashi nxa sokungasazuzwanga umgcabo kumbele isithi ngesikhiwa i-vaccine, hashi mina ngibona kungcono izikolo vele musisihlale zivaliwe.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba siqoxelo wake waba ngumphathisikolo esigabeni seMathebeleland South umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Kungaba zindlela ezithize njengoba usitsho enye yakhona yiyona le ekuvalwa kwelizwe i-lockdown ngenxa ye-coronavirus. Angithi abantwana babevalelwe okwenyanga ezingaphose zibe yisikhombisa kumbe ziba yisifica minwe mbili bengafundi behlezi nje. Singazikela leyo mhloliso eyayihleliwe ukuthi yayihlelwe kukhangelwe konke khona lokho kumbe kwakhangelwa isilabhasi kwathathwa imibuzo ivela kuso sonke isilabhasi. Bona abantwana kulezinto eziningi abangazifundanga, bengafundanga benjalo babuye bavalelwa. Hayi, loko sibile eqinisweni asikwazi ukuthi uhulumende laye wayethabeleni esithi abantwana bayebhala imihloliso bengafundanga lutho. Lelo kwaba liphutha kakhulu ngombono wami, aluba abantwana laba vela bahambanga ukuthi bayebhala ngoba akulanto ababeyifundile, anti imihloliso isuka kulokho okufundwe ngabantwana. Owenjalo singakhohlwa kunjalo nje ababalisi babevele nje bekhonona ngeholo bekhalela ukubana iholo labo lingathi baliphiwa amadola aseMelika. Kwavalwa kunjalo uhulumende kazange akalalele ukuthi ababalisi bathini lakho khona lokhu ukuthi kwavele kwengezelela lalaba abafunda insukwana zona lezo ezilutshwane kuthi babefundisa nje konoko njoba ngisithi babefundisela nje ukuthi kuthiwe basemsebenzini.
Manje ngokubona kwakho kwenziweni ukuze kulungisiswe lona lolu udaba?
Hayi, okungenziwa lapha ikuthi uhulumende wakithi kavume ukubana lezi zinto azihambi njengokucabanga kwakhe, kuzihamba ngendlela yazo. Ziyazilawula zodwa izinto leli lizwe. Uhulumende kavume ukuthi kuyamehlula khona ukuphoqelela abantwana ukuthi bayefunda isimo sinje. Hayi, akusebenzi. Kakudingwa indlela kungangcono mbele balaluke bonke umnyaka wona lo baze bayibhala ngomnyaka olandelayo. Engathi ngesikhathi sempi izikolo eziningi zavalwa, abanye zavalwa emakhaya bazama ukuyafundisa ukuthi bayifunda emadolobheni kodwa zavalwa iminyaka emibili emithathu kwezindawo. Uhulumende akwenza khona lokho akumangalisi, akuhloli, yinto engaba khona. Okwesibili, uhulumende kayekele ukungenela kakhulu empilweni zabantu. Kabavunyelwe ukuthi abantwana bangaphongi ukuhlala nje ngoba nabantwana bangahlala bengezi lutho ingqondo zabo ziyarusa.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngowake waba ngumphathi wesikolo esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni liya lisehla. Amanani akhutshwa lugatsha lwezempilakahle akhomba ukuba inani lababanjwa igciwane leli lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lehlile kakhulu nxa kuqathaniswa leviki edluleyo. Kungaba kubangelwa yini lokhu? Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, izizathu zakhona zingaba ningi. Okokuqala, siyananzela ubana siku lockdown. Kungenzeka ukuthi nali lockdown esikhuluma ngayo yiyo yophose la encedisayo ukuthi amanani lawa ayehle ayiphansi. Okwesibili njalo esingabe sikunanzelela ikhona ukuthi sananzela izikolo zivaliwe laso. Phela lazo izikolo zenza abantu kube lokuhamba-hamba lokuminyana okuningi. Khona ukuthi izikolo zivaliwe abantu abaningi abahamba-hambi lapho kuyancesa ukunandi yephansi ngoba laba abhalayo laba balutshwane and sebebhale baqeda izikolo zivaliwe. Ngokunye kubangela ukuthi phose inani liyehle lalo liye phansi. Okunye futhi ongabe kubangela ukuthi inani leli silibone lokuliqhubeka lisehla lisiya phansi. Kuye ukuthi ama-shops amaningi nxa sikhangela ikakhulu phakathi edolobheni lakobulawa lapha avaliwe. Kuvule kakhulu ama-supermarkets lamakhulu la lezi zitolo zokudla. Kodwa lazo futhi ngananzela ziyavala ngo-3. Khona kwana kuyenza ukuthi ukuhamba-hamba kwabantu kwehle phose kungabe kuncedisa.
Indlela amapholisa akhanya eqhuba umsebenzi wokuthi abantu balandele imigoqo ekhona abanye bayisola, wena ubona ngani bakwenza ngokuqotho yini amapholisa?
Siyananzelela umsebenzi owenziwa ngamapholisa ngalesi sikhathi eselockdown. Ungananzelela imigoqo eminingi ivaliwe ikakhulu leyi emkhulu engenisa abantu phakathi kwedolobho lakobulawayo. Kungumsebenzi omuhle owenziwa ngamapholisa bezama ukuthi banqabele nje abantu kuphonga ukungena kungela sizathu sokuthi umuntu angene edolobheni. Kodwa ke siyathola ukukhonona okuthile ukuthi kulamanye amapholisa angathi ngabe senza umsebenzi lo ukuthi bazame ukunanzelisa ukuthi kungani umuntu ebonakala esedrobheni. Izakhamizi ziyakhonona ezinye ukuthi amapholisa akhanya ngathi abantu abaphathi kuhle kwezinye izikhathi. Uzananzela ukuthi indaba ye-lockdown ivumile ukuthi abantu, umthetho uyavuma ukuthi abantu bangene edolobheni ikakhulu abadinga i-medication kuma-pharmacy bavunyelwe ukungena. Labantu abaya emsebenzini belezincwadi bavunyelwe ukungena. Kodwa thola omunye umuntu yabe lebhuku lakhe litshengisa ukuthi ngumuntu ophathekileyo ofanele ayedinga umuntu edolobheni engabe ngela incwadi atshengisa ipolisa. Kwesikhathi ubone njengathi amapholisa abawuzuzisi khona kube ngathi bayahlukuluza abantu. Ngase sedolobheni phakathi sibili siyananzela kula mapholisa ababhodabhoda edolobheni abaye behamba ngenyawo bengela ama-uniform abaye behamba ngezimota. Ungananzelela kwesi sikhathi kwenza wabo nxa sebobo abantu labana babongofika nje bethole besukela abantu bethatha abantu befake emoteni hamba labo enkambeni. Sebengale nkambeni siyathola sibili abezinzakhamizi zikhonona ukuthi ufike sibili ngale nkambeni sekwatshengisa ukuthi hayi nokundilethela apha nangu njengakhona ukuthi engangibulanda i-medication ngibulandan. Umuntu useyagcinwa khona bani epolice kembe engxeyaqeda ama-hours phose 3-4 azakhululwe ngemva kwesikhathi eside kuleke kuloko ukuthi hayi fayinda. Kanti khonoko sibona ngathi amapholisa lawo ngabe sengumsebenzi omuhle ukuthi abantu bangangena edolobheni kodwa laba bananzelela ukuthi basebenza labantu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wemvula.
Kwezemaphandleni izulu elila ezigabeni zelizwe jikelele lichiye lidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba lapho abantu abathathwe ngamanzi kwathi amabholoho lemigwaqo kwadilika. Amadamu adabukile sokuthiye izakhamizi zemaphandleni zisisabela ukuthi zizabhekana njalo lodubo lwamanzi lanxa izulu lisina njalo nje. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Uzulu wezansiemandebeleni seleminyaka ebhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu kungakho kuna kwalo lonyaka kuthiye iningi lilethemba lesivuno esihle kodwa umonakalo osudalwe yileli zulu sujiye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngobuningi balo okulakho kudala ukuthi bengafuni kuhle ngoba izilimo sezitota njalo sezihlasele imhogoyi. Izulu elinye endaweni ezithiyeneyo ezansi emandebeleni kuvike edlulileyo lijiye umonakalo omkhulu. Umnumzana Mduduzi Chakalisa oyisakhamuzi Ludumbe Bay Bridge uthi abanye bathethwa ngamanzi kulandela ukuna kwaleli zulu.
izulu labantu uthetshwe ngamanzi abanye balandela inkomo zawathi zingene emfuleni ukuthi bezithatha ngangalo zamukuchapha ngesikebhe isikebhe lesiyana sathathwa ngamanzi waswelakala bonke abantu abayi-4 ababili babatholakale abanye ababili lokhu bengakatholakali alona izulu akhuline kakhulu
ngaphandle kokulahleka kwempilo ihhofisi likasicommunity ebredbridge libike kulivika ukuthi mulo ezifika amakhulu amahlanu zithele zisegcekeni ngemva kokudilika kwemizi yazo. Umnumzana Love Mancube isakhamuza kumalaba ku-Ward 7 eMatobo South uthi izifuyo zabo sesengozini kulandela ukudabuka kwedamu lengoniwa eliyilo abaluthembileyo esigabeni sabo.
Sele sikhala amanzi ahambile kho esingasakwazi esingasela amathemba ukuthi njengoba ngalesi sikhathi somnyaka umnyaka sizawuqeda izifuyo zethu zinathanga idamu mpela ekade sikhangelele ukuthi ngendlela ebelila amanzi ngakhona ebeligcwele ngakhona ke sizithelile ukuthi udisembe ngafika lilokhu lilo amanzi ukuthi alibana sikhalo sethu siyezwakala damu lethu li-cheche livalwe lapho elibe khona.
Umnumzana Tobias Bando isakhamuzi efumuka kwekwanda South uthi labo behlelwe ngumonakalo ofanayo.
Damu lihambile elinye kithi khona ngapha nje okunye sikubonayo ukutshaywa kwamadonki imbane.
Ngaphandle kokudilika kwezakhiwo isivuno salonyaka silakho ukuphazamiseka kuthi umnumzana Patrick Marupi.
Izulu sibili linile sibili kakhulu abantu balima izilimo amabele inyawuthi umumo kodwa kathesi osokukhona kukhanya imgogweni iyaphambanisa abantu ezilimeni kakhulu ibaphambanisa emunjwini iyadla umumbu pho besicela uncedo ukuthi singathola uncedo bani olungabulala lezi zivungu imgogweni.
Endaweni ezivalisa kosiyoke Bedbridge lasesilonge kwanda South amabholoho athethwa ngamanzi. Ibholoho elikumfula umbembese West Nicholson emgwaqweni osuke kubulawayo seBedbridge liyalungiswa ngemva kokudilika kwalo kwelinye icele kuviki edlulileyo. Osaphethe isihlalo somqondisi wesabelo sezansi emaNdebeleni umnumzana Peter Mahlathini uthe ukusamela cele imvumo kubakhulu bakhe phambilini ngokuthi asilandisele ngomonakalo obekhona kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula eziphathelane lodlakela ezindlini.
Salbonani balaleli, salbonani lonke. Ibizo lami Thongo Melisa Nomakhosi Ndlovu. Ngisebenza mphethi nhlelo enhlanganisweni okuthiwa yi-Emthonjeni Women's Forum. Sina njengeMthonjeni Women's Forum siyinhlanganiso yabomama ejonge kakhulu ukuvikela udlame olukhangelane nabomama ngezindlini kumbe emphakathini. Silocingo olwe-toll free 1-0-0-1-0-1-8-8. Thinta loku angasiphi isikhathi ukuze uthole usizo. Sisebenza kakhulu endaweni kobulawayo, sisebenza eMatnos eCholocho, sisebenza njalo eMzingwane le insiza district. Thina ngalesi sikhathi nxa umuntu esethe wahlangana nodlame engathumana lathi ukuze simncede kumbe sikhulumisane layo enze isinqumo esimfaneleyo ngesikhathi leso. Kodwa siyancedisa njalo ukuthi umuntu nxa kuyimele aye enkantolo ukuze ethola ukuvikelwa ngumthetho, siyancedisa ukuthi alungise njani amaphepha kumbe awabhale ngayiphi indlela.
Ngalesi sikhathi se-lockdown iyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 yiziphi ingxaki esibhekane labesifazane?
Kule mgoqo eminingi ehlasele umama. Besilokuyingxoxwana okungani lekhansili yakobulawayo, sikhangele sixoxa kakhulu lalabo abakhangele ezempilakahle. Bebekhuluma ukuthi inani labomama elile COVID-19 ngani liningi ukudlula obaba. Njalo bebesithi ukuthi okwenza kube njalo yikuthi thina omama yithi esijayele ukunakekela abantu abagulayo ngekhaya. ikakhulu lalabo abahlangana ne-COVID into nje ekhangela umama esingeke sayinika omunye umuntu. Bekukhulunywa njalo ngendaba lwamanzi ukuthi amanzi ahlupha koBulawayo. Njalo omama bazithola sebeyibo abahamba phandle ukuyadinga amanzi. Kwesinye isikhathi kuba isibhubhubhu nje abantu bemelela amanzi okwenza omama babe yibo abathola i-COVID. Okunye nje siyananzelela ukuthi eZimbabwe abantu abaningi abasebenzi bayasebenza, bathengisa emsikeni, abanye bathengisa izinto zokudla, amatamatisi, ama-onyeni, impahla, lokunye nje okuthiyeneyo. Umama uzithola esesimeni sokuthi kumele ayedinga imali ngaphandle. Ngaphandle kwalokho imuli isithola nje ilamba. So uthi omama baphuma phandle beyedinga imali yokugcina imuli. Kufuna kusiba ugogo kumbe kufuna kusiba yinto enza ukuthi omama bathole igcikwane le-COVID-19. Ukuthi kunodlame oluningi olusenzakala emakhaya. Sikhangela amandla ethiyeneyo phakathi kamama lobaba. Kodwa kusenziwa kakhulu yokusolakala kwemali. Kule daba olwenzakala ethineni seMalangeni. Lapha ubaba athaya khona umama waze wambulala. Wamhlinza nje. Besendlini kule inye i-GBV yenza ngaleyo mbikazi lapho umnyusi utsisi nje omncane obulewe ngumuntu akade ethandana laye. Siyakhangela endaweni ezinjengabonsiza, indaweni njengabomzingwane. Kukhona ukuthi kule ndaba eziningi zabantu ababulalanayo lezi nsuku besezindlini. Sikhangele kakhulu ukuthi nxa umama lo baba besiyezile ndawonye isikhathi eside omunye engakwanisi ukuthi aphume aye kweyinye indawo ukuthi ekhipha. Ukuthukuthela kumvukuzondo abantu bagcina bechayana. Kulelo indaba futhi esikhangele ukuthi omama isikha ikakhulu emaphandleni abaningi abala transport yokuthi bathole ukuthi bahambe ezibhedlela ezinkulu xa kuyukuthi bahlangana lama complication bezithwele. Lokhu kwenza abaningi bagcine bebelethela endleleni, bebelethela egangeni kumbe bese sile kuyafinyelela izibhedlela ngoba abantu abayibo abatholakala bele transport kwezinye isikhathi ba-charge intengo enkulu kakhulu kumbe i-transport nje ibonakala qo kuyikho umgoqo. Kodwa okunye esikunanzelelayo ukuthi omama indaba ze-family planning ngani luhlupho olukhona. Sesisabela ukuthi sizaba labo lockdown abaningi ngoba iningi labo mama besike ukuthi bahambe imango njengokuthi bangene edrobheni kumbe bekwezinye indawo besiyadinga amaphilisi kumbe besiyadinga ezinye indlela zokuzivikela ukuthi bengabambi izisu. Uyananzelela ukuthi nxa ungena edrobheni kumbe ungena utravel kufunakala kakhulu incwadi yokuthi uyethola usizo. And abaningi ha ngani kuzaba nzima ngoba ukuthi bayekuthola lolo sizo kalula kuba yinto enzima.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Melissa Nomakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, mkhonapha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile. Lamuhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo esiyenze lomnumzana Angliston Sivanda osinde emkhuhlaneni we-COVID-19.
Ngacinga ngokunathi itiye yomsuzwane ngingezwa sengomile, ngangingasanathi amanzi aqandayo. Nxa sengomile ngiboyile itiye yami yomsuzwane ngihlanganise kwesi sikhathi ngihlanganise umsuzwane lamagwava lamalemoni amahlava khona ngihlanganise ukuchwathe kundawonye nginathe. Then okunye ngangunatha i-onion, ijodo le-onion njengomlimi ngihlala ngilayo, ngithatha ijodo le-onion ngifake emanzini ngichwathe. Nxa ngiceda ukunatha iglasi laleleyo le-concoction ngivele ngihle ngizwe ngiginqa ngizwe umzimba usiba ngcono. So ngayenza kakhulu engisikuthi ngama-home remedies ngisendlini. Angizange ngibe nomkhuhlane osevie, ngangile mild disease ngoba kahle kahle kangila amanye ama-underlying diseases anjengabo chukela nabo BP. Mbonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ngo-2016 ngaba le cardiac arrest. Kodwa ke ngagcina ngidischargiwe, amadokotela sebebonile ukuthi sengisilile. Ngeke ngacabanga ukuthi ngabe lokho kuyinto kwangithola, ngilokho ngisasekondition leyana ekade ngilayo enhliziyo enxa lami bekuzangithatha. kodwa mbonga uNkulunkulu ngakho konke.
Kuyini ongakuxwayisa abalaleli?
Enthanda ukuxoxwayisa abantu abalaleli ukuthi kuqhakathekile ukuthi silalele ndele izinqumo lezimiso zikahulumende leze World Health Organization to social distancing. Mina lapho engangikhona yayingasekho social distancing ngenxa yemumo osasikiwo. Mina lapho engangikhona imask yayiqinisa ukuthi ingasagqoki. So engakutsho ukuthi lapho engangikhona ngiyakwazi ukuthi sasifanele silixu abantu bebaningi, so yikho okwenza ukuthi sithelelane lo umkhuhlane. Ngakho ngixwayisa nje abalaleli ukuthi bantu kasilaleleni izinqumo zikahulumende, social distancing, gqoka imask, lisingasihlale ezindlini singahambahambi.
Kuyini obona ungani yikho okwaphathisa ukuthi unqobe igciwane le?
Ungalali ilanga liphuma lize litshone. Kumna nxa ulele uyabusizwa ngcono kakhulu. Nxa ulele engutsheni ungachibiliki nje uyabusizwa ngcono kakhulu, uyabusizwa lokuphefumula kungani kumnandi nje yonke into imnandi kusala ukuthi usukume. Khona lokho yikho kokubulalayo. So uyasukuma uexercise kancane. Nxa uexercise ufuqa inhliziyo ukuthi isebenze, lamaphaphu lawo angaze abalivila. So kuqakathekile ukuthi wenze ama light exercise, ungazowenza okunzima. Usukume nje uboda boda endlini uhamba hambe. Nxa usanelisa ukuthi ungavuma ukuthi wenze ama push up angu 3 la ku uthi 1 2 3, ama join abe buhlungu ke mzimbi yabo buhlungu, lenyama zonke zabe zibuhlungu, konke nje kebe kubuhlungu. Ngiyazwisisa kodwa ungasukuma nje wenze ama push up kumbe wenze lana ama exercise okuswinga izinyawo, wenze nje something ezayenza ukuthi uncedise inhliziyo ukuthi push igazi lakho. Kuyanceda kakhulu le positioning yakuthi yakho nxa ulala ungalali ukhangele phezulu kakhulu isikhathi esiningi. Uyagcina ungavukanga. Ngalami ngabe ngikubala ngiresearcha ku internet izinto engizenzileyo zangisiza.
Umbuzo wami wokugcina, ngawaphi amazwi ofuna ukuwatshiyela abalaleli?
Engingakutshiyela abalaleli abaningi ukuthi asigcineni izinqumo, kasihlaleni ezindlini, kasoze sife zihlobo zami ezithandekayo. Ungabona ngantwa indlala iza kubulala labantwana, kodwa kasikaze singcwabe umuntu ukuthi ubulewe indlala. Kasizamenini ukuthi ngendlela zonke senze nini esikutshelwayo, ngoba into le iyabulala. Ingakubamba uyezwa ukuthi lapha ngibanjiwe, ngiphume esigodini sethunzi lokufa, kungumusa kaNkulunkulu ukuthi uzibone uvuka ululama. So kasenzeni njalo, asilandeleni izinqumo bantu, kasigqokeni amamaski, kasihlaleni ezindlini, ungahambahambi kungadingeki. Then okunye kwesibili, asekeleni ukuxokozela emaxukwini bantu, asilandeleni izinqumo, singaze sagijinyiswa ngamapholisa. Okunye ke ngakutsho, nxa sekukubambile ungatatazeli, ungethuki, take it easy. Gcina nje ngoba lesibindi, mina ngaqhunga isibindi ngahamba kumlimi. UNkulunkulu nguye okwazi ukuthi akunikeze isibindi, ngoba ngananzela ukuthi iattitude yiyo ebulalisa abantu abaningi ikakhulu. So mina engakutshiyela abalaleli ukuthi nxa sekuthiwe usowenzakele ukuthi supositive, relax, ungaphaniki. Okunye ngangizididuza ngakho ukuthi ngangikhangela ama-statistics, inani labantu abafayo lenani labantu abasilayo. Ngathola ukuthi imedia siyenze kwahlala kusilayo baningi kulabafayo. Uzathola ukuthi 95% senti yabantu bayasila. Lami ngase ngizitshela ke khonokho enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu ngisize, lami ngibe kulaba abayi 95% abasilayo. I-attitude yakho yiyo ekunikeza amandla okulwa psychologically and emotionally ulwe lo mkhuhlane. Bese kusithi kwesibili, singadeleki, into le kayilikabile treatment. So okwethu kwesintu lakho kuyanceda, ngoba abaningi bethu kasilayo imali ekuqala vele imali yokuthi uye testa ama $35. Abantu abaningi imali eningi kakhulu kasiyitholi $35.
Lo ke bekungumnumzana Angliston Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilayo. Sihlala ke hlukani ngesikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Ukwehla kwenani labaphumeleleyo emhlolisweni wezifundo zika grade 7 owanyakenye kusolwa ngabanengi. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.